Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kumpandula 2024 yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Now,
I have a chance to trade with you. Nasikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMoyi uSelonaro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili umsolwa ozenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezigi ngamachumi amane ekhulwini kudola leMelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ngolesihlanu lithe imali yezik isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumi lane 13.9 nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala ngalolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isisindo seZimbabwe Gold imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kathithenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sekabili multiplied by 2. Ngakade ulutho luyi-20 zigi yasesele kubo-40 kusuka kubo-56. So ngezinye indlela sokube lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezidlontolozile mhlawumbe emabhanga mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-one mile. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzela ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kwanzaka. Into okwenzakeleyo-ke ngolosihlanu ukuthi kwashiya abantu abaningi izimali zabo seziyafukiwe zisho ukuthi umuntu ngakatele 1,000
kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abale dola leMelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo.
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-zig siyakunazela ukuthi vele intengo sikhwelile vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala nxa uthenga nge-cash uthwele i-US dollar cash intengo yakhona inganele subathole umuntu esithi kudolo luyi-$5 kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isinaba yi-$7. Okunye sokwenzakele ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo asele kwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzeka ukuthi nxase beguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu njengokuthi nxakathesi irethi i-rafi 25 emashopamaneng 10.4 something. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu ulutho ngade luthengisa nge-$10 uzalukhweza $12 kwenza ukuthi ngayi-convert ama-official rate kumnike more money than 260 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba uthi abasathimbi ukuthi bazaselesha iphisa abantu okuzakhulunywa ngemanti endiwina okuzakhulunywa ngempela ziyiwini njengoba bajuma abantu baphonga ukuthi imali sigugu ngokuthi wayilisa umuntu yaleso bakhathise ngemali esikele ukuthi ngihamba ngiyoda ngayo but ukuthi isinto sayo siyafuyile ngafika lomazowe lidolo bathengisa ngabo $3.50 bathenga bethengisa ngabo $7.80 kwenza ukuthi mamlona zoswayipa nge-equivalent afika aswayipe imali ethe gaga kwezona nayelizi ivala umntwana sale ethizeni ivale yasebita.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owayengumgcinisihlalo we-commission ebona ngokuxolelana elizweni e-National Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNare yena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wophopheleke le-South Africa ngomgqibelo. Wakhethwa ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini le ngo-2018 ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihluphayo elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethule lamuhla, umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSen Svanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlula kukababa uRetired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabusenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishini abanjengamabandla abanjenge-Civic Society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi eyokwakho ukuthula okwayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa saba lathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le gugurawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo, kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe inhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ama-national hero, bembona ubaba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo mnumzana uSen Svanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lubangelwa zindlela ezisetshenziswa nguhulumende womanyano ukuze amaphepha kulelo lizwe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugceleyo esejohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-internet okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-internet kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulo hlelo olufihliweyo lokwenqabela abokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely and bavalelekile phandle on the street, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association unkosazana Vuyani Hlazo uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathinto yakhona isile nzondo yagcine yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni be-legal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu imajority abayibo ama-voters ala ekhaya basizonde obazonde ama-foreign nationals.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
I department ye immigration kumele ibe ne improvisions sokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu wa registered singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye lawyers for human rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba wezenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunamashopu abantu baseSomalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisayi mall la ngithenga khona kungxoba nkulu ko-Pick n Pay, ko-Shoprite, sengithenga kubo la ngamanani aphansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kweviki okwangani kwenyanga ngingenamali ngikolodise, but angikwazi ukuya ku-Pick n Pay or eShakers or eShoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iphalamende ukuthi abanxwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho wokungena elizweni.
Asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unaim Kassem omunye wabakhokheli be-Hezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israel kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israel ngolwesihlanu. Ele-Israel lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi lilwisana lamaHouthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwe leSouth Africa ezindlini ezimbili emaphandleni esabelweni seEastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezidlalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu 112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia lezinye izabelo. Kubikwa ukuba abaningi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlangothi lukahulumende ole Federal Emergency Management Agency kumbe iFEMA kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lomonakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagetsi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ngikhathe ngebhesti angithi belineda plan vele isitomsakasiyo uxase wanethimu evula yena kumoya yowathi oyosihluphulela it was too powerful. So bekulomoya onzima lahle isihlahla amagesi kuwile intambo zisemgwaqweni iyihlahla zole phesiziye lokhu ekuhlengaa entambo enzama
singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona.
Cha, amanzi ebengekho that much but izulu beliningi but akugalula drosa not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem yidlaigesi.
So manje lenzani ngathi sifungela magesi?
Ndoda lokhu sesingetesti yakwela gesi asiyazi igesi silokhu silunguza sivula amawindi silokhu silunguza phandle the way only way ukudla sihla sipheka phandle ngenkuni khokhwalekho ekhaya.
Kuzima kanganani khona ithola
kanje nje kuzima ngize ngibe ngipheka ipapa lana elokhuzana kukrill iso.
So singathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangela khonapho ngokuna kwakhona?
Bekusesabeka ya umoya
singathi lokhu wazalwa vele wazakubone lokhu.
Hayi bathi bona abakwaziyo bathi kulenye kuthiwakwakuyetha kuhugo bathi phezu kukahugo
kutho ukuthi bekunzima sibili kakhulu.
Yakhona
singathi ke abanye babone ngani bekuyi-tornado enkulu echaye edlulisa 250 miles zisuka eFlorida kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho.
Yes, that's iqiniso isathu ziwile ama ilokhu ama shingles lapha ezindlini zethu kuphefukile iofo zikholaingathi
vele uphahla lwendlu ubhidlikile sibi.
Yes, yes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi zingavulwa njani ngoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona they will assess again on Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi abana-intanethi abona lutho so isikolo anithi naso silamagesi sami lapha kunzima sithole nzima sivuye ekuseni nemsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield eSouth Carolina obexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kwezempilakahle odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababuliwe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lapho ukutshisa umzimba angathi uyavimbana kancinyane athwale nzima ukuginya abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehlileka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi. Lapho ke kuyabe sekusekugcineni ungabona umuntu esesiba lezibonayo leso somkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esibuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolunye kanye lenyanga ezilitshumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyanga omnyaka kumele ihlatshwe ngeqisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngihlabisa kovethu ngovethu wami ngoye obulala izinja zami ngoye wezelapha ziphendi ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshe umkhuhlane wakhona uzima ngoba engakuvukela uzohambilanje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana beni, hlaba nezinja, hlaba umkhuhlane asinasikhathi sakhanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Udaba olunye olwezempila kahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlando wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lomsebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuvawone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala isibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuvawone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela abamanga. Sixoxe lesikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njengezakhamizi zakoBulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu kanti kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nasikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini, iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for i-staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesu isibhedlela esikhulu, kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezithupha ezibonisayo ukuthi lo muntu ngudokotela, lo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela. Because hayi, indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngonkosikazi Permanent Ngoma isikhulumeli senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le unkosikazi Priska Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right, ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki. Njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe, umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo. Sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabe impila kahle angaziphatha ngayo.
Lo ngonkosikazi Priska Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi mangabe sokuzovothelwa ukhetho luka 2028 nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zami yakhona iwinile, ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenzele kodwa ke esikhathini esiningi kuvame ukuyina yona. Besintshile phela uhlobo befake umuntu okhuluma ulimi lwesiNdebele or ulimi lwesiVenda, hhayi ukuthi belo befake umhlobo wamashona kuphela. Lokho bekuyisicelo sami Studio 7 ngoba kunje thina asikhulumi isishona but ma sihambe ezindaweni nje la sibe sithatha ukuthi hhayi vele singamashona uma wathi ngibe Zimbabwe kushutha isishona ngoba bazi ukuthi Zimbabwe kukhulunywa isishona kuphela ngoba selokho kwathiwa upresident ngoba vele umgabe wajala isikhathi esiningi ngoba selokho kwathathwa uzibuze umgabe waba upresident uzowakhishwa sikhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kungu-president ekhuluma isishona. So ukuze bebonise ukuthi hhayi eZimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela, kukhulunywa zonke indimi, kunendimi eziningi ezikhona lapha eZimbabwe. Abazama ukufaka umVenda okanye umNdebele noma umSuthu noma umTonga noma uphi umhlobo.
Salibonani balaleli, salibonani isebenzi yeStudio 7. Bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla umgabe ukuthi amakhampani azibuke. So sizabe siloko sixabana lomnankagwa ngento angayenziwa, amakhampani bayenza bakufunayo. Nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu, sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini, owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleza emgwaqweni ngawezini, amanzi wonke asemhlabeni ngawezini. Abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo, izini yabe sifuna ukubachallenja ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kalawofisi yokuyakhuluma iindaba zakhe nxa zezimhlupha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hayi thina siphilile. Mina nginesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saseLupane eLusuluwadi endaweni yaseNgcono Village Churudungu lasemabhonobhono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya. Thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali, besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuleyana ndawo kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu.
Siyabonga olivalelisayo, yimi usithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.